kuyasimangalisa kakhulu ukuba isiphange phange isimasimasinya sonke lesi abasenzayo basenzelani kujahweni lo babo maphosa lo bengukhansela lanxa bengukhansela wezanpf sonke sesengigodla besisakhala ukuthi silahlekelwe yindoda kodwa izanpf lezekhi sebejo basitshengisele ukuba bafundi masinya masinya bavala ichapter kamaphosa baqhubeke ngempilo isiya phambili angazi kumbe iqhinga lokuzama ukusijuma becabanga ukuthi kasikazimisele ekhethweni kumbe kuseseyibuhlungu bokuba ngendlela esibadle ngayo ngendlela esibenze ngayo ubulilima ngithemba bona yebo abakwaziyo ukuba isiphangiphangi sonke lesi basenzelani ngoba abantu bakogodlayo bebesakhala besakhalela ukulahlekelwa ngobaba uMaphosa kodwa hayi into engingayitsho yikuthi thina njengebandla le-CCC lapha kogodlwayo lapha eMadibeni South hayi sizilungiselele akubuye kubuyayo ivele ivangeli le-CCC livangeli elijunyelwa kakhulu kuward 4 livangeli elijunyelwa kakhulu kogodlwayo abantu into nje abayithakazelelayo asule sabo ukhetho sizimisele njalo le candidate sileqiniso ukuba sizathola i-candidate efaneleyo i-candidate eyasuka ebantwini bakaward 4 yibo abaza kusho njengabahlali bakaward 4 ukuba bafuna ubani abamele inomination court iza kuthi siyafika mhla ka 31 September sizabe silomama kumbe silobaba ozabe ekhethwe ngabantu esikhangelele kuba mhla ka 22 October uzasiwinela iward 4 ibe iward ye-CCC
khona ukuthi kuze kube lesikhala sona lesi esincindiswayo kuhambe njani
msakazi ivacancy kumbe isikhexe lesi esibe khona kuward 4 sivele ngemvana kokutshona kukababa obengukhansela ubaba uLawrence Maphosa ubaba uMaphosa ulensukana nje ezilutshwana kakhulu etshonile ngileqiniso uhlanganise iviki lamuhla kumbizolo etshonile njengoba ngishilo phambilini ukuba kuvele lesintwini kungani kuyazila ukuba umuntu otshonileyo esakhalelwa ngalendlela libe selitshengisa ukuba ayasefuna ukuthatha isikhundla kade sibambile lisidlulisele phambili masinya kangaka kutshengise mhlawumbe ukuthi akahlonitshwanga ngendlela kade kufanele ahlonishwe ngayo kodwa anyway lokho yinto eyenziwe yizanu PF lezeki thina njenge-CCC osokufanele sikwenze kuba siziqoqe kahle silungise yonke into ofuze siyilungise ukuze silungele kuba sitake over uward 4 simuwine abe iward econtrola i-CCC.